Siyambonga umongameli waseRwanda ngokunanzelela ukuthi ababalisi beZimbabwe baqeqeshile njalo bayahlonipheka, kanti benza lezinga lezemfundo leZimbabwe libe lizinga elihloniphekayo. Okusukuhleke ukuthi sesibona ngamazwe wonke ukuthi ababalisi laba bayasebenza ngokumqotho, sindana behlangana lobunzima obukhulu elizweni labo.
Lizakhulumisana lohulumende na ngodaba lolu, babandlovu?
Esikujabulelayo kakhulu ukuthi nxa lo umkhumbulo ongaba ngumkhumbulo ophumelelayo kawuphumelele, kuyukuthi ohulumende baxhumene ukuthi labo babalisi abahamba besiya eRwanda bahambe beyingxenye kahulumende, ukwenzela ukuthi inkanuko zabo zebekhona ngale zinanzeleleke njalo zivikeleke. Phela umuntu angahamba eyedwa ulakho ukuthi afike adliwe ngamanqe esekhonale. Thina-ke siyakukhuthaza ukuthi kube khona ababalisi abahambayo besiyadinga ulwazi kwamanye amazwe, kanti njalo bebachathekela ngolwazi lweZimbabwe. Sikubonile kusenzakala lokho eleZimbabwe lisungula uzibuse, okutshengisela ukuthi kakusiyonto entsha ukuthi ababalisi bachaphakale bagcwale amazwe bencedisana lezinye izizwe. Nabethu-ke ngokunjalo kufanele sibe kusuke mundele lokho, kakusiyonto elihlazo. Ukuthi baningi okunganani ababalisi abakhanuka ukuthi baye khona, hhathi asilakutholi ukuthi baningi okunganani, kodwa nxa bebaningi bekhanuka okutshengisela ukuthi bayafisa ukuthi baye kubona kwezinye indawo ukuthi kwenzakalani, mhlawumbe njalo bangathola okungcono. Nanku phela uhamba kwadlala induku.